sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 28 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungame linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa ke ubugqame ngokuboniseyo sibili ukuthi umuntu omdala uzakhuluma ebeka imizekeliso yakhe ekhuluma ngomnankakho ukuthi hayi kayenyangeni ezenzayo hayi ngasonto ekhangelelwa ukuthi khona iphume emntwenyeni umuntu othiwa khona umkhokeli welizwe.
UZulu ukhuluma phezu kwamazwi kamongameli Robert Mugabe awukuthi abantu bengabuqakathekisa kakhulu into zokuloya nxa bethe bagula.
Bakwethu bomuli yalo odutshulweyo wafa nge-weekend lapha kade usenzakala khona umdlalo wabaculi. Njalo futhi sithi laba basesibhedlela ukuthiwambe bafika 7 ukuthi balulame. Kulihlazo kakhulu lokho kwenzakaleyo. Kuyasiyalula njengezizalwane zaseZimbabwe ezikhona lapha eHebrew.
Kufe umuntu oyedwa kwalimali abambalwa kusehlakalo sokudubula oweZimbabwe eHebrew Theatre eJohannesburg. Abekugcwele khona abeZimbabwe egigini lomculo weRumba.
Izibhedlela lamaklinika amaningi emhlubulweni waseMandebeleni aselenyanga ezedlula eziyisithupha engatholi imithi lamaphilisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UZulu sesole amazwi kamongameli Robert Mugabe okuthi umsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa angabophanga athi yena uloyiwe lapho aze agule eseGwanda kumaviki amabili adluleyo. Umgabe khuluma emngcwabeni wamaqhawe esizwe awe National Heroes Acre lapho kade kungcwatshwa amaqhawe amabili unkosikazi Maud Muzenda lomnumzana George Rutanire. Umnangagwa owelatshwayo kwele South Africa ngemva kokuqala ukugula eseGwanda ubengekho emngcwabeni lapho umongameli Mugabe athe kubangelwe ukuthi umnangagwa kakaqini njengoba elokhu eselatshwa. Umgabe ubikwa iqale wathi umnangagwa wagula ngoba wadla ukudla okuletshefu kodwa waphinda wathi abantu bengabothi waloywa. Uthe abantu baphongu ethesa abanye icala lobuthakathi bengelabufakazi esithi laye uqobo lwakhe uyake etheswe icala lokuloya. Wabuza isithi kanti vele yena wabulala abantu abangaki. Okumangalisa abanye ukuthi uphinde wathi akulabuthakathi obukhona esithi ukwethesa abanye buthakathi yibula nje kuphela ngoba usiko lwethu lungakuvumi lokhu. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umuntu omdala ulamazwi. Amazwi akhe bemahle bekhuluma indlela zakhe yena abona ngazo akhulele kuzo akungangenele kuzo ipolitiki. Kodwa-ke ubugqame ngokubonileyo sibili ukuthi umuntu omdala uzakhuluma ebeka imizekeliso yakhe ekhuluma ngomnankakho ukuthi hayi kayenyangeni ezenzayo hayi ngasonto ekhangelelwa ukuthi khona iphume emntwenyeni umuntu othiwa khona umkhokheli welizwe. Inkulumo zakhe sibili leziyana kasizo nkulumo ezomuntu okuthiwa khona ukhokhelela ilizwe ngokwakuqala. Kwesibili i-age group yakhe na iminyaka yakhe njengokhulu kumbe whatever one might call esayizinayo iyo yenelana kasokhulu kuphela kukhulu okudlule ngale phambili ekhuluma into enjengayona leyo waphasizwe sithi ufundisani ebantwini ngomuntu obekhulume nje kuhle ekhuluma ngokuthi awuzwane ufile uzwane ufile ekhuluma ngehistory yalabo abantu abayi-2 laba kodwa yi-general talk esizweni abantu akulanto abayifundileyo bafunde kuphela ukuthi khona kubantu bene behlale bexabana kuphela
Yemnumzana abanye besithi bona bakhangelele ukuthi uza kuthini ngonkosikazi wakhe lo oyetheswa icala lokuchaya untombazana eSouth Africa kodwa akazange ngitsho akhulume ngakho.
Bengikhangelele ukuthi uza kutsho lokho exolisa esizweni njengoba sesizithuba lokuthi khona abantu bonke balaphana bade abakhalayo nabantu abangasiwo bephathi yakhe lezanu abantu bengathi belanda kakhulu ikakhulu laphana umama lokuthiwa khona ngumawuti uMrs. Mvenda. Abantu abaningi bahambile yena lwana ngokubomazi ngento zamachechi lezo zeRoma landani and so forth. So kade ngikhangelele ukuthi uzazuza ithuba lokukhuluma ngaye exolisa ukuthi khona umama lwana uphethe ipassport yelizwe, i-property yelizwe, wasesiya kukona esilwa esiyachaya ehlukuluza abantwana bayelinye ilizwe next door. Akuvunyelwa lokhana ukuthi khona kutholakala kwinto enjalo kusiya ngokuya nga uyaxolisa.
Hello-ke ngumnumzana Max Mgandla ingcwethi ecubungulayo zombusazo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Zithukuthele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngehlazo elenziwe ngomunye wazo ongene eHillbrow Theatre eJohannesburg ngomgqibelo lapho obekugcwele abantu egigini lomculo werumba. Wafafaza ngenhlamvu zombhobho kwafa isizalwane seZimbabwe esisodwa njalo kwalimala abantu abayisikhombisa. Kuviga uBenedict Nhlapho.
Kube isenzo esihlasimulisa umzimba kulabo abebese Hillbrow Theatre ngesikhathi kusenzakala linhlekelele kusanda kujaya ihola lakuqala ngensonto ekuseni. Kubikwa ngalesi sikhathi iHillbrow Theatre ibisigcwele phamu abeZimbabwe abebejabulela kakhulu umculo werumba obuqhunswa ngabaculi abachiyeneyo. Kungalinde muntu owesilisa obebukele kubikwa eqele esidulini sabaculi wamemezela ukuthi uzalivala igigi nxa umakhalekhukhwini wakhe osetshontshiwe engabonakalanga. Le yinto ecasule ixuku ebelibukele laklabalala lesithi akasuke phambili. Ngokuphazima kweso owesilisalo ukhiphe uvolovolo wafafaza ixuku leli ngenhlamvu okomlimi ehaza amabele. Ngemva kwalokho wehle egijima esidulwini eqhubeka ehasa inhlamvu indawo yonke waze waphuma emnyango wabaleka. Kuthe sephumile ixuku labantu seliphuma liminyezelana emnyango kwatholakala ukuthi oyedwa uDutshulwe wahle wafa kwathi abafika isikhombisa balimala. Abalimeleyo bathwalelwe esibhedlela kanti izihlobo bezingakalethuli igama likamuye. Iningi lababone lokhu kusenzakala basethukile okokuthi bayesaba kulandisa lolu daba. Umchasiseli kwazakwaza omunye wabaqoqa amagigi abaculi uthi bathukuthele kakhulu ngalesi senzo.
Lento isiphathe kabuhlungu kakhulu ngoba iyasethusa angazi ukuthi ngakubeka kanjani kunzima lokho kusehleleyo mfowethu kuzoba nzima ukuthi siye phambili mangabe udlame luqhubeka lungena kanje emculweni lungena kuze kufike esimeni sokuthi umuntu adubule umuntu sizizwa singaphephanga kakhulu.
Le nto ukuthi elogcizelelwa umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabutho Mabhena.
Okokuqala sithanda ukudlulisa okudabuka kwethu kumuli yalo odutshulweyo wafa nge-weekend lapha kade usenzakala khona umdlalo wabaculi. Njalo futhi sithi laba basesibhedlela okuthiwambe bafika 7 ukuthi balulame. Kulihlazo kakhulu lokho kwenzakaleyo. Kuyasiyalula njengezizalwane zaseZimbabwe ezikhona lapha eHillbrow.
Umchasiseli uthi lesi senzo sizabangela ukuthi abalandeli bangaphindi futhi baze emagigini abaculi ababathandayo ngakho asivezwe emphakathini lesi sigangi.
Singamfihlini kungabi nomuntu omcashisayo. Athathwe lo muntu alethwe azakale umhlaba wonke ukuthi wuye. Ongabi futhi enazo isithombe sakhe asisabalaliswe sibonakale aziwe wonke umuntu ombonayo emgwaqweni abe kwathi nangu lo muntu owenze le nhlekelele yaseHillbrow Theatre. Sibuhlungu kakhulu ngalento eyenzekeka.
Umnumzana Mabhena uthi abantu bangavumi ukwenqatshelwa izigangi ekusekeleni abaculi kodwa bazibike emapholiseni zonke lezigangi ezidala amacala kule South Africa ziyebolela ejele.
wonke umuntu oyisigange kumele abotshwe avalelwe ngoba akakumelanga sivikele futhi abantu abagangayo mhlawumbe iphutha esilenzayo kumbe sihlala silenza ukuthi siyabaza abantu abayisigange siyabazi abantu ababa lemali kodwa bengasebenzi sikodwa sibabona bethenga utshwala sibabona bethenga ukudla bebhadala irent sikutshaya indiva khona lokho
kusenjalo bese kulembiko ethi lesi sigangi sesibanjiwe ngamanye amapolisa abevele sidinga ngelinye icala elihlukene lokubulala lokhu akwenzileyo osekusele ehilbo theater ligazi imbobo zenhlambu amaphetshana amagabha abona munete lezitulo eziveza usizi lokwenzakeleyo Ministry 7 Johannesburg vele South Africa ngingo Benedict Nhlapo
Inyathelo elifuna ukuthathwa nguhulumende weZimbabwe elokumisa amabhasi ukuthi ahambe ebusuku loba nje lincomeka lizalimaza ihambo zabathenga impahla phandle kwelizwe besiyathengisa ekhaya nxa lingaphumelela. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Uhulumende weZimbabwe uthi sesifikile isikhathi sokumisa amabhasi ukuthi ahambe ebusuku kulinyathela lokuvikela ingozi zomgwaqo esezakala buthuthumu ngalezi nsuku. Wethule umbiko uhulumende uthi seqalisile isibanga sakuqala sokuthatha amanyathelo okuvimba ukuhamba kwamabhasi nxa sokumnyama phakathi kwehola lesishiyagalolunye ntambama kanye lelesihlanu ekuseni i-9 p.m. kusiya ngo-5 a.m. Abantu abaningi balahlekelwa imiphefumulo engozini eziningi-ningi zomgwaqo ezigoqela amabhasi athwala abakumabhizimusi lokuthenga impahla ngaphandle kwelizwe besiyathengisa eZimbabwe. Noma kulinyathela elincomekayo, abamabhasi bakhala ngokuthi lokhu kulakho ukubona isihambi esisebenzisa ezinye indlela zokuhamba. Omunye osebenza emabhasini ahamba phakathi kweHaburoni kanye leHarare, umnumzana Trinos Ndlovu uthi isihambi zingagcina zisebenzisa imoto ezincane ngoba amabhasi engabaphuzisa uma ehamba emini kuphela.
Siyavuma sile ukuthi this decision ithethwe yi-government yinye ukuthi protect abantu kodwa sibona ukuthi most of isihambi zethu zilakho ukusibalekela manxa sesihamba emini kuphela ngoba imango esihambayo imide yikho besisuka ebusuku sikhangele njalo ukuthi sekwe umngcelo sesilesikhathi. So this decision ithen of the day ingagcina isi-affecta kakhulu nje ama-operators amabhasi.
Kukanti omunye ovame ukusebenzisa amabhasi ehamba ebusuku uthi kade wona iqondile noma nje besesaba ingozi ngoba besenelisa ukufika eHaburoni bethenge impahla njalo bebuyele ntambama.
Indaba yokuthi amabhasi ahambe emini fithe sithenga sithengisa kungani banzima mbijana ngoba besifika ekuseni lapha eHaburoni uthengeke izimpahla zakho uthi ntambama ukuyugade futhi la mabhasi obusuku buyele ekhaya. Manje nxa sekunje sekusuthi silale lapha thina imali yokulala iyo singelayo kutsho ukuthi sokuzaba nzima kithi.
Inhlanganiso emela abakumabhizimusi yokuthenga njalo bethengisa impahla abayithenga phandle kwelizwe ngonhlangula lonyaka yacela uhulumende ukuthi amise amabhasi ukuthi engahambi ebusuku. Ngempela viki umqondisi wenhlanganiso ye-Civil Protection Unit umnumzana Nathan Moyo uthi udaba lolu selungaphansi kwabaphathi ntambo kuhulumende kulinyathela lokuvikela uzulu kungozi esezivamile. NginguMartin Ngwenya oyindaba seStudio 7 eGaborone kweleBotswana.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umthethwandaba weSupreme Court wakwele Kenya usuqalile ukulalela imibono yamabandla aphikisayo akhwezwe udaba lwayo lokuphikisa impumela yokhetho olwenziwe emhlaka 8 yona le inyanga kaNcwabakazi lapho umongameli Uhuru Kenyatta webandla elibusayo enqobe umnumzana Raila Odinga ngamavoti edlula isigidi.
Idolobho le-Houston esigabeni se-Texas khonapha eMelika liqhubeka libhekane lengozi yokuna kwezulu lesikhukhula elilethwe isavunguzane se-Hurricane Harvey ngempelasonto. Kuvi kwaso kuhlengwe inkulungwane ezimbili zezakhamizi zaleli dolobho kodwa kusaselabaningi abalokhe befuna uncedo.
Umntana
ezibhedlela lamaklinika amaningi emhlubulweni wasemandebeleni aselenyanga ezedlula isithupha engatholi imithi lamaphilisi okwelapha okwenza izigulane ezivele zihamba imango emide zihlolwe kuphela zibuyele emakhaya zingatholanga imithi. Lokhu sekudale olunye njalo uhlupho lokuthi izigulane azisa zidubi ngokuyadinga usizo lwezempilakahle. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izibhedlela lamakilinika abhekane lalolu dubo zigoqela eCholocho, eLupane, leMadlambuzi lezinye. Izisebenzi zempilakahle zigcizelele lokho kodwa zala ukuphuma zikhuluma ngoba zingenamvumo yokukhuluma lentatheli izindaba ngokusebenza kwezibhedlela. Isakhamuzi sakoMadlambuzi unkosikazi Selu Sibanda oleminyaka eyi-76 uthi bengaze baye ekilinika baphiwa iPanadolo kungakhathalekile ukuba umuntu uphethwe yini.
Lokhu sihlupheka sikhona sinatha amanzi edoti ngapha siyagula ngapha siyezani asila ncedo hayi amaphilisi lapha okuthi kayekho ngawu ugula kumbe ugulani uphiwa yena le panodo kumbe ugula inyawo kumbe ugula ikhanda kumbe ugulani iphanodo kuphela.
Umnumzana Mgwazo Dube osuka emkhomeni eMpimbila ohambe amakhilomitha ayisithupha uthi bathembe ikilinika yeMadlambuzi ehlala ingela maphilisi ethi labanye omongikazi abalathando lezigulane.
Mina uMgwazi Dube ngisuke emkhomeni eMpimbila more than 6 kilometers. Asila sibhedlela esinye khonapho hayi uyadufika uze uthiwa kula maphilisi hayi bayancengancenga. Kodwa ngenye imini yafika uthola kulomunye kushayinile abafanani. Omunye ashayina sibila kulabhule ngaphandle kwalo emfika ngithi mfazi wami. Abaye bayakulabhula sibila kukhodla kambe ayinathi tiyake wena uloku unyeleme khonapho abaye bayazi befele ebhentini khonapho.
Unkosikazi Angela Nkiwane weChongogwe uthe basebenzisa ikilinika yeJocholo isibhedlela yeSt Luke's okungumango.
Sisebenzisa ikilinika yeJocholo ukhathana vele but isibhedlela yeSt Luke's kunanzelele usuke ecrossini usiya eSt Luke's kungumango omkhulu vele ngoba sibhadala $4 suka kithi kuRobert usiya eSt Luke's $4 besicela ukuthi singancediswa siyenzele isibhedlela.
Unkosikazi Soneni Mpofu owemzula 3 eLupane uthe bahamba imango emide besiya esibhedlela esisemzula 21.
Nxa sisuka ekhaya sisuka ngo-4 sihamba ngenyawo kungala transport yokuhamba. So yilo uhlupho esihlangana lalo kakhulu ngoba nxa sisuka khonapho futhi kwesinye isikhathi uyabuya sekusebusuku. Engxenye khonapho uyaba uwedwa ungala munye umuntu ohamba layo. Usuhlangana lohlupho lokuthi nxa kulomuntu ogulayo kube nzima ukuthi umthwale ngoba uyabungela nqola ukuba umthwale ngakho ngokuthi uyamthwala ngani ngoba yiso isibhedlela esisithembile esisisebenzisayo. So kuthi lapho esihlangana khona lobunzima obukhulu kakhulu isib yi-22 emzola le nxa susiya le eweni yegandanda.
Unkosikazi Thari Rosiziva wemzola ek-2 uthi umuntu ulakho ukugula aze aphose afe ngobude bomango bokufinyelela ekilinika.
Sihlala khonapha uk-2 uhlupho esilalo lapha ngolesibhedlela noma umuntu angagula khona uyaphosa afe ukuthi lapho ehlezi khona sisuka sisiya ku-22 siyasuka lapha ngama-4 siyafika ngama-9 siphinde futhi kuphenduka kwethu futhi khona ngale sibhedlela sizosifike lapha kwesikhathi ngama-10 kwesikhathi inqola ife endleleni kwaphola umntwana ogulayo. Yilo uhlupho lwethu thina khonapha kwethu emzura khona yilo uhlupho esilalo. Sicela isibhedlela sincedise lapha lesi esilapha ku-4 kanti sicela ukuthi sithumelele yiso eseduze lathi.
Unkosikazi Ntombi Yolwandle Ngono uthi isibhedlela abasithembileyo sikude okucina kudala ingozi ngoba umuntu eseswele umuthi ukanti ubengaphila.
Isibhedlela zalapha zikhatshana, sikhatshana lemizi yethu. Isibhedlela esisithembileyo ukuthi ngani siseduze
yiso futhi esikhatshana esikambe kanzima ukuthi nxa singavuselwa umuntu khona sibe sisenzakala ingozi silokhe sizama ukuthi angathi transport enjengamadosi lezinqola ukuthi siye singakhona esibhedlela kukhatshana kwesinye isikhathi sithole ukuthi yena umuntu azevula umuthi azabe ufuna engxe kuzayenzakala ukuthi angawutholi kugcine kusenzeka ingozi umuntu kade kumelethile ekugcine umuntu kusesenzeka ingozi kade kumelethile nxa ukuthi isibhedlela sikhatshana
Iningi lezibhedlela azilamota zokuthwala izigulane noma zikhona zifile. Uthi lenani labongi abasebenza ezibhedlela lemakilinika liyasilela. Iningi lezibhedlela alilamithi. Uthi abalomkhuhlane wetshukela neBP iningi labo bayazithengela. Abanezilonda bathwele nzima akulamithi kunye labalinywa zinyoka bayafa ngoba kungena mithi yokubelapha. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngimunompumelelo moyo.
Inhlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association isixwayise ugatsha olubona ngezemfundo yaphansi ukuthi lumise ukusetshenziswa kogwalo lwabafundi baka Grade 1 olulezipele zesiNdebele ezingaqondanga. Ugwalo olutsha lolu olulesihloko esithi Step in Environmental Science Grade 1 Learners Book solucunule kakhulu abantu abakhuluma ulimi lwesiNdebele abathi kumele lukhitshwe ezikolo. Izipele ezilotshwe kubi kwesinye isahluko esikhangela ngezinto zomzimba ngolimi lwesikhiwa olwesiNdebele lolwesishona zigoqela esithi indlebe sona esilotshwe kanje INDLEVE. Isipele lesi sithathelwe kulimi lwesishona lona olusebenzisa uV endaweni kaB. Isipele sesiNdebele esiqondileyo yilesi INDLEBE indlebe. Kwelinye njalo iphutha ugwalo lolu luthi ikhanda elilodwa ngamakhanda. Sixoxe lomkhokheli weZimta umnumzana Richard Gundane yena othi ugwalo lolu kumele lukhitshwe esikolo ngoba luseyisa njalo lubulala ulimi lwesiNdebele.
Xa sizafundisa isiNdebele, isiNdebele sangikhona sibuye sisibulale njalo kutsho ukuthi. So kuqakathekile ukuthi even abantu ababhalayo amabhuku siyakwazi ukuthi abantu abaningi kathesi sebexotshana lokuthi sokudingwa i-curriculum entsha. Sebexotshana lokuthi kumele ukuthi kubhalwe amabhuku amatsha. Kodwa kayisikho phela ukuthi umuntu wonke angavuka vele engumuntu osekwanisa ukubhala ibhuku. Vele bagijime bayekele ukuthi badinge abantu abakwaziyo ukuthi ilokhuzeni language yesiNdebele injani. So kuqakathekile khonokho ukuthi amabhuku lawo akhitshwe kusekhileshen, akhitshwe kuma-bookshop ngoba azaphambanisa abantwana. Kumele ukuthi uhulumende uminister we-education kube khona ukuthi uhlalwe phansi ama-standards abe khona kupasiswe ukuthi amabhuku afunakalayo yiwani. Lawo esingawafuniyo vele siwakhiphe ku-circulation singasoze siwabone ngitsho ezitaradeni ngoba kungasiphambanisela imfundo yabantwana. Nxa sikhangele thina amasiko ethu sikhuluma ngesiNdebele, sikhuluma ngesishona ama-languages ethu angu-16 lama-sign language, kumele ukuthi sifundise ngendlela ezafundisa abantwana ukuthi amasiko ethu siwagcine, i-language yethu layo siyifundise iphume ivuthiwe. Hayi khona ukuthi sibe sifundisa izinto ezingayisiso ngoba sesekele abantwana befunda amabhuku angasiwo. Lokho vele thina njengababalisi asikukhuthazi, vele kasikufuni
Nxa kulotshwa ingwalo ezisetshenziswa ezikolo lapha babagundane, galibizwa yini lani njengababalisi ukuthi lizexwayisa, lizibale, libone ukuthi zilotshwe kakuhle andubana zidindwe?
Ababalisi labo bayakhuthazwa ukuthi babhale bona. Nxa kubhalwa ingwalo kakuvalelwa muntu ukuthi nxa ungumbalisi kawubhali kumbeni njani, hayi uyabhala phela. Kube sokupasiswa ngabakwaziyo ukuthi ibhuku leli olibhaleyo umqoqo sibili ukuthi yikho obhala ngakho. So kuyabe kuqakathekile khonokho ukuthi kube lama standards anjalo ukuthi esintwini esindebeleni kube labantu abakwaziyo sibili ukuthi yebo lesi yisisindebele esiphezulu esisifunayo.
Umnumzana Richard Gundane ngomkhokheli wenhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association iZimTA.
Kwezemidlalo lamhlanje seliphenduke laba ngumthathuzwa iqembu leHighlanders lona eselinqotshwe emidlalweni emithathu ilandelana. Okunenga sikuzweni kuntathile izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders libhaxabulwe nge-3 kanyana iqembu leNkezi Platinum ngomgqibelo, okuyimpumela yotsho ukuba leli qembu lenelise ukuthola imiklomelo yisikhombisa kuphela kwimidlalo yisikhombisa eliyidlale ngenyanga kaNtulikazi layo nale kaNcwabakazi. Impumela yemidlalo yangempelaviki itshiye iqembu leHighlanders lithiwa ngemiklomelo elithumi lesithupha, liqembu elihlezi phezu kwengalane leChicken Inn lona elinqobele wangenye 1 kanyana ngomgqibelo njalo. Emdlalweni olandelwe yilo wangomgqibelo iqembu leHighlanders litshaye ngelecholocho njalo kulabalandeli abazwakaleyo sebehlabela ingoma bevalelisa umqeqeshi u-Errol Akby oyisizalo neselizwe leHolland besithi useyehlulekile. Iqembu leHighlanders likhangelele ukuba lidlale lingekhaya lelechapungu emdlalweni walo olandelayo njalo kuloku esabela ukuba nxa kungasalihambelanga kuhle enkundleni abalandeli labo bengavuka eseganga ekhuluma mayelana lokungadlali kuhle kulezi nsuku. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uMhlanhla Dube uthe bayazizwa izikhalazo zabalandeli.
The Highlanders administration understands the pain that fans go through.
Njengenkokheli yeqembu leHighlanders siyabazi ubuhlungu obuziwa ngabalandeli beqembu nxa iqembu lingaqhubi kuhle njalo siyabathembisa ukuba lesi simo kasisitshayi indiva. Kuyatholakala ebholeni ukuba iqembu liqhube gadalala, kodwa siyakhuthaza abaqeqetshi kanye labadlali ukuba besebenze kanzima ukuze baqale ukunqoba njalo ngoba kuqakathekile kumuli yeHighlanders.
Engalanini imiklomelo iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesikhombisa lile miklomelo engamashumi amathathu lambili, ikanti iqembu leChicken Inn yile lihlezi phezulu ngemva kweviki yamashumi amabili lantathu lile miklomelo engamashumi amane lathobami nembili njalo lichiya lihlezi endaweni yesibili yeLengeze Platinum Stars ngemiklomelo emibili. Iqembu leDynamos lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo engamashumi amane lanhlanu ngemva kokuba linqobele yada ngethukanya njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leFC Platinum elihlezi endaweni yesine njalo elitshayele Black Rhinos nge-1 kanya. Emsileni wengalane iqembu leCholocho linqobe kwesibili kwimidlalo yalonyaka lapho litshayele Shapani Mine nge-2-1 okutsho ukuba selile miklomelo elithumi lanhlanu, kodwa kusamele libophe ziqine ngoba lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane kuthi iqembu elihlezi phezu kwalo elewange lile miklomelo engamashumi amabili. Iqembu leBantu Rovers lona elitshayo nge-3-1 ngeleHowmine ngesonto yilo elijeke amanye engalaneni lile miklomelo elithumi lambili. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Livestock lamhlanje sikhangela imizamo kahulumende eyokuvimba ukuhamba kwamabhasi ebusuku njengendlela yokwenqabela ingozi zomgwaqo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 silitshayele ucingo lingenelani kuhlelo.
Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
UZulu usola amazwi kaMongameli Robert Mugabe awethule emathuneni eHeroes Acre izolo.
kufe umuntu oyedwa kwalimala abambalwa kusehlakalo sesizalwane seZimbabwe esidubule umpopo eHillbrow Theatre eJohannesburg ngomgqibelo.
Selugqiba ke lapha uhlelo, igama uChris Gande lilale.
Lo ntungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.